Soko isika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka-4 Mpalakazi 2020 ngupastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kufika abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo ababili babo bengabakobulawayo oyedwa engowemanikaland. Okukhuphele inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose yamathathu 280.
Nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama-statistics ayiwa aqondileyo njalo sibatshela indaba eziqakathekileyo ezayenza ukuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngako kwabantu ngobulili.
Intetheli zindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence.
Ngazalelwa eNkayi, ngafunda eCheli Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001.
Uhlelo Woza Friday leviki lendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqokamoyo wakobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kufa abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Ababili babo ngabakobulawayo oyedwa engowemanikaland. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane laya kwaba ngamakhulu phose amathathu 280. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi 10,424 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19 elizweni. Sokusile abazinkulungwane ezedlula ezithoba mnembili 8,754. Abalokhu beqiniswa yilo mkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa 1,319. Lizwekazi le-Afrika khona kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million bele gciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 52,824. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisithupha 65.4 million ababanjwe bele gciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.5 million, kubika abekolishini le-Johns Hopkins University laseMelika. Silokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19, izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele-South Africa zamukele ngokukhathazeka okukhulu isixwayiso esethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa izolo esithi abantu kabadonse ziqini ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-coronavirus nxa bengafuni ukwethulelwa imigoqo enzima yokuphila. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Umongameli Ramaphosa wenze lesi simemezelo ecela ukukhathazeka kakhulu ebusweni bakhe.
Our main problem is that
usupho yikuthi sekulabanye abantu abangaselandaba lokuzivikela kulo mkhuhlane we-coronavirus.
And the basic prevention measures are not being followed.
Izolo inani labahlaselwe i-coronavirus ngosuku leqelisuka kunkulungwane eyodwa lengxenye from 1500 ophelweni kwalwezi lahlala phezu kwezinkulungwane ezine 4400. Kutholakale ukuthi idolobho le-Nelson Mandela Bay esabelweni se-Eastern Cape yilo elihamba phambili ngokumemethekisa leli gciwane. Leli dolobho lihle lethulelwa eminye imithetho elawula ukuhamba kwabantu, ukuthengiswa kotshwala lemibuthano. Noba nje kwezinye zonke indawo zelizwe kuthiwe imithetho ivele ilapho evele ikhona ivumela abantu ukuphila lokusebenza bekhulekile, izalwane zeZimbabwe zithi isimemezelo sikaRamaphosa sibachiye belokwesaba. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesimvundla uthi okubathokozisayo ukuthi imingcele ithiwe ilokhu ivuliwe.
Kujabulisile kancane khona lokhu ukuthi akusavalwanga imingcele, ngakho sesizokwazi abanye bethu ukuthi beye kuyabona izihlobo zabo. Ngingathi iphose yonke imdeni yethu ithembele kuthina ngapha esise South Africa ngayo yonke nje indlela yokuphila ongayicabanga. Ngakho ukuvalwa kwezwe futhi kabutsha bekuyo kuzatsho ukuthi kutsho ikhisimusi elimnyama elilendlala elingelalutho.
kodwa ake sinye isizalwane sezimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kusegcekeni ukuthi isixwayiso sikaRamaphosa sokuthi lomkhuhlane ususiza ngamandla sikhomba khona ukuthi ingozi isisemnyango.
Ya sizabuyela khona lapha mhlambe until eminyaka enozayo ngoba kunje nje just cabanga makuthi iyekhaya kumele ubhadale i-certificate se-COVID inkalakatha zezimali kumele ubhadale imali ye-transport abantwana bafuna ikhisimusi bafuna ukudla izikolo ziyavula next year ngapha siphuma ku-lockdown enzima imali yayithakathi kungenzeka uthi usekhaya umnangagwalayo aveke enye imbandela ye-lockdown ugcine ustakile ekhaya ngale uphele umsebenzi ngapha ngale khaka usebenza.
Iningi labezimbabwe abasebenza endaweni zokudlela lezokwethekelela bona bathabile besithi bebecabangela ukuthi lezi ndawo zizavalwa kodwa-ke umnumzana Salim Abdul Karim umgcinihlalo wekomiti exwayisa uhulumende ngokulwiswa kwe-coronavirus uthi isabelo se-Gauteng le-Western Cape sisengozini yokukhuphuka kwenani labahlaselwe yi-coronavirus okuzenza zethulelwe imigoqo engabela ukuphila ngokukhulekileyo. Le yinto egcizelelwa umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena yena uxwayisa abeZimbabwe kwele South Africa ukuthi bengabi ingxenye labo abamemethekisa lo mkhuhlane.
Ngasingayeke thinsling ukuthi sigqoke ama-mask, singayeke thinsi ukugeza izandla, singayeke thinsi ukuthi silandele imigomo efakwayo ngabezempilo ukwenzela ukuthi igciwane leli lingamemetheki kugcine futhi sesibuyela esigabeni sokuthi kuyavalwa ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi ngabalamsebenzi ngendaba yokuthi sangena ku-heavy lockdown ngo-March.
Sekulabantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisiyagalombili over 800,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Abantu abedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili over 21,000 sebebulewe ile gciwane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Insikeli zindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence. Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso lokulimukisana lentethelo zindaba ngokuqakatheka kokubhala indaba lokusakaza ngendlela engayanyisi lokwehlisa isithunzi sabahlukumezekileyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD, yiwo abaqoqa umhlangano wokufundisana lokucebisana lentathelo izindaba endlela enhle yokuthapha izindaba eziphathelane lokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili. Lumhlangano wenzelwe e-National Art Gallery koBulawayo. Umqondisi wenhlanganiso yamakhosikazi, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi intathelo izindaba yizo ezilomthwalo omkhulu okwethula indaba eziqakathekileyo ezilakho ukuphathisa umphakathi ukuthi aguqule indlela acabanga ngayo ngokuhlukunyezwa ngobulili.
Yibo abantu abalemandla okufinyelela indawo zonke zelizwe. Ngakho ke kumele sinazelele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama-statistics aqondileyo, njalo sibatshela indaba eziqakathekileyo ezayenza ukuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngako kwabantu ngobulili.
Unkosikazi Thuli Ndlovu intathela indaba uthi kumele kuvikelwe omama abaphethwe kakubi bengachaywa emphakathini ngendlela ezakwenza ayangeke ngalokho okumehleleyo.
Kuqakathekile ukuthi nxa intathela izindaba zikhangela indaba eziphathelanalazo nalezo sinanzelele ukuthi siyazama ngendlela zonke ukuthi siyabavikela, ngoba singabi ngabantu labantu ukuthi siyabafaka phambi kwamehlo abantu ukuthi wonke umuntu ahlabone ukuthi lwana umuntu obhalwe ngayo onje nguye bekukhulunywa ngayo.
Unkosazana Sizakele Ndlovu intathela izindaba yeZimbabwe Broadcasting Service uthi ukuhlukunyezwa ngobulili akukhethi loba zona intathela izindaba sihlangana lalo lolu hlupho.
Noma ungubani kuyenzakala ukuthi uhlukunyezwe endlini, and singafika ebangeni lokuthi ngiyenelisa ukukhuluma kunganceda omunye umuntu ukuthi ah okay, so I see mende nkinga kwenzakele kulola lola lo.
Unkosazana Thukelihle Moyo ofundela ukuba yintathela izindaba uthi kuqakathekile ukuba indaba zokudlwengulwa zibhalwe ngonanzelelo ngenhloso yokulimukisa uzulu.
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana indaba lezi zibhalwe emaphepheni ngokubana kuyaphathisa uzulu ngokukhetha i-awareness ebantwini.
Unkosikazi Duduzile Mathema, isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, uthi kuqakathekile ukuthi intathele zilobe indaba ezizasiza umphakathi.
Uma bebuyela endaweni ezihlukeneyo lapha abangabe besebenza khona benelisa ukuthi bakwazi ukuthi masikhangela endabeni zokudlwengulwa ngobulili nxa uloba udaba uyakwenza ngayiphi indlela engabe izaba lusizo ikakhulu kulo ongabe ezithole ekudubo olokudlwengulwa ngobulili.
Umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa ekhuluma lephephandaba leNewsday eBindura lapho asungule khona indawo yalabo abaphephe ekudlwengulweni uthe ukuhlukuluzwa ngobulili kudinga ukubambana kwenhlangothi zonke eziphathelane labantu abahlukumeziweyo ukuze abantu bathole usizo olupheleleyo. Ukuhlukuluzwa ngobulili lokhe kuluhlupho olukhulu emazweni omhlaba okugoqela eZimbabwe lapho omunye kwabathathu kubomama abaphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kumajumi amane lasishiyagalolunye i-49 sebeke bahlangana lohlupho lodlame oluqondiswe kibo ngendlela ezehlukeneyo. Kuthi abayisilinganiso sokungamajumi amabili lasikhombisa ekhulwini i-27% sebeke bahlangana lokuhlukunyezwa emacansini. Umhlangano wemfundiso lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development abathi banxuse intatheli izindaba zonke kungakhathalekile ukuthi ngezesilisa kumbe ngezesifazane, kodwa ungenwe ngezesifazane eziningi kulezintathu kuphela zesilisa. Ingcwethi zokwethula kwezindaba zihlala zikusola lokhu ngoba kuveza ukuba indaba zokuhlukunyezwa ngobulili nezokudlwengula zikhanyelwa angathi izindaba zabesifazana kuphela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uphe izithupha zokugqiba izifundo ebafundini basekolishini ele University of Zimbabwe abangaba zinkulungwane ezelula ezinhlanu. Umkhosi walo nyaka ubungafanile weminyakeni ngoba ungenwe ngabantu abalutshwana kungenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okwenze imuli eziningi ziwulandele ebulenjini. Iphephandaba le-Herald libika ukubana ngemva komkhosi lo uMnangagwa udlulelele waya kusehlakalo sokusungula ngokusemthethweni ukwakhiwa kwesigodlo sengcwethi esizahlolisisa indlela zokuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ese-Agro Processing Center. Sokusele inyanga lensuku ezimbalwa ukubana umnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wele Melika loba nje kungakacaci ukubana umongameli Donald Trump okhona manje uzavuma ukubana wanqutshwa kukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhangelelwe ukuthi uzagcotshwa mhla ka-20 ngozibandlela ngomnyaka ozayo loba uTrump elokhu etshaya phansi ngenduku esithi wachilwa kukhetho olusanda kwenziwa. Kodwa akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Okwamanje uTrump katsho ukuba uza kuya emkhosini wokugcotshwa kukaBiden njengoba engavumi ukuba wanqotshwa. Abacubungula ezombangazwe bathi ungcono uTrump ahambe emkhosini lo ukwenzela ukuthi kube nokuthiyelana isikhundla sikamongameli ngendlela ebalulekileyo. UTrump kukhanya engani ufuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. Bakhona abakusekelayo lokhu, labanye abathi abafuni la kumbona duzane le-White House besithi ufake ilizwe leMelika edakeni. Omunye wabafisa ukuthi ancintise kukhetho lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi odabuka eZimbabwe olandela kakhulu okwenzakala eMelika.
Kunengi mina njengomuntu omnyama ukukhulunywa wakuTrump engivumelana nakho kunengi kakhulu. Engakuvumiyo yiloko ukuthi uthi yena ubaba uTrump ngo-2024 ukhetho lweMelika uzoba naye efuna ukuthi ngabe uyalingenela. Yilo phela idimoni esilwa nalo eAfrika. Kodwa ke mina ngabonga kakhulu uma uTrump ama-Americans engakuvuma khona akuvumeli ukuthi ubaba uTrump angene ngo-2024 a-contest election e-Melika. Ngabonisa thina abantu abamnyama ukuthi alikho iqiniso elivela kubelungu kumele siphile nalo thina. Into kakhulu amazwe ama-third world countries nezwe lakithi eleZimbabwe baba nenkokheli ezakhwa yibo abelungu esahlala nazo zigugile zasibulalela ilizwe, zasibulalela impilo zabantu abamnyama. Now America is being exposed. Just a matter of time ukuthi abantu abamnyama sibone ukuthi singcono kakhulu sizodwa singenawo lo mhlobo, ngoba nanku kokwenziwa wabo Trump is exposing yonke nje into embi ebivele ifihleke izenzo nje ezimbi zeAmerica. Nami njalo ngithi hayi baba Trump ngena baba ngo-2024.
Kodwa umnumzana ahloniphani Bindi Moyo ohlala eGwanda esobeleni seMatural South uthi uTrump kumele asuke esikhundleni engakacabangi ngokungena ukhetho ngomnyaka ka 2024.
Trump akaphuma embusweni engafuni ukusebenzisa ubuqili nobutsotsi nakho konke. Kuyabonisa ukuthi futhi ufuna ukuba le ngqondo yomunye uhulumende esimaziyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Isaac Mpofu othi ukwana kwakhe ukuvuma ukuthi unqotshwe ukhetho lolu nguBiden kuyangisa kakhulu.
UDonald Trump ikhona into obeyibalekela. Okunye uyenzwa yibugwala. Uyabona umuntu mayeni igwala akafuni ukuvuma ukuthi uyehlulwa. Uzambone ecije medoba matshe umbone ukuthi ligwala leso. So ngichaza ukuthi vele uzoyenza yonke into ofuna ukuthi ayiyenze. Kodwa ingeke iphumelele ngoba manje yena uluzile. Phela uBiden uwine ngamalengi ngoba ushayo u-70 ofunekayo waphinda wafaka u-26 phezulu. So kubonisayo ukuthi no uwinile lobaba. So Donald Trump kumele avume ilizwe likhululwe uPresident asebenze sibone ukuthi uzoyifaka yini i-Africa.
UTrump ukhangelelwe ukuthi ngempela viki kuza kuya esabelweni seGeorgia lapho kumele kwenziwe khona ukhetho lwamalunga edale le-Senate ababa nguthiki lobhanqa ukhetho olwenziwe ngolwezi. Uzabe khankasa kuleyo ndawo ikhankasela ukubandla nama-Republicans. Kulabanye abakubadlaleli abathi okwenziwa nguTrump akuhambelani nalokhu akhuluma ngakho esithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo sikhangela uqonga wenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxakangxoza eqhubeka isemele kanye emva kokhetho. Ele Botswana lithi limanye isinqumo salo sokuvula ingcele lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya umemetheka ngamandla phakathi laphandle kwelizwe. Leli lizwe lithi lithethe wonke amanyathelo okubona ukubana izeluleko zonke ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo ziyalandelwa emngceleni yonke evuliweyo ngolwesibili. Ngensethelo zendaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHyron kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana oyi-immigration uNkosikazi Anna Mokgethi uthi ilizwe lakhe lithethe isinqumo esiqondileyo ngokuvula ingcele ngolwesibili. IBotswana ibike ngenyanga edluleyo ukuthi izavula imincele phakathi kwamazwe agoqela e-South Africa, Zambia kanye neZimbabwe. Lokhu kulinyathela lokuzama ukufudumeza isimo somnotho sona esithundubezwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi ukuvula kwemincele kuza ngesikhathi nani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eBotswana lemazweni angumakhelwane ugoqela iZimbabwe lisiya liqonga. UNkosikazi Mokgethi uthi iBotswana izaqhubeka iqinisa amanyathelo ukubona ukuthi zonke iziqondiso zokwenqabela umemetheka we-COVID-19 ziyalandelwa.
Let me indicate that we are very much ready and willing to facilitate movements of people and goods.
Kahle ngitshengise ukuthi silungele ukuvulwa kwemngcele ukuze kuhambe impahla kanye labantu. Izisebenzi zogatsha lwethu zaqhubeka zisebenza loba imingcele yayivaliwe. Ngakho besivele sihlale silungile.
Has always been there and has never been disturbed.
Umkhethi njalo uthi kakhulu abezimoto ezithwala uZulu bazabhekwa ngelihlo lokhozi ukuze kubonwe ukuthi bayalandela iziqondiso ze-COVID-19. AbeBotswana kwele Zimbabwe abafana lomzana Andreas Banda bemukele ngenjabulo ukuvulwa kwemngcele besithi bakhangelele ukuyabona ihlobo labangani ekhaya. Imngcele lokhe yavalwa ngombibhido ngesikhathi igciwane le-corona livuka ubhedani.
Ukuvulwa kwamabhoda yinto iningi eliyithakazelelayo kakhulu ngoba ukhumbule ukuthi kusukela ukuqala ngo-March abantu abakayi ekhaya, abantu abakahlanganile emoli zabo. Kodwa lanxa nje imingcele sivuliwe, osokusuka kukhathaze ukuthi umkhuhlane ngani uyanda lapha kwele-Gaborone singazi ukuthi asisoze siwuthatheni siwusa ekhaya.
Omunye obevame uhamba phakathi kweBotswana, South Africa kanye leZimbabwe uMnumzana Mthabisi Dube uthi abantu baphakathi kwelitshe leMbokodo ngenxa yesimo se-COVID-19.
As much as sifuna ukuyekha ukuqonga kwama cases e-corona kuyasethusa ngabe kuyenzakala ngabe kasihambe ekhaya kodwa at the same time sebelesikhathi bengaye ekhaya phose umnyaka wonke so ungayikhangela indaba yakhona it's a catch 22 situation.
Elibhotswana lithi abafuna uchapha umncele kumele babe nesithupha esitshengisa ukuthi bahloliwe bathola belagciwane le-corona njalo singabi sidala ukwedlula amalanga amathathu. Phezu kwalokhu abemota ezithwala uZulu kumele bazigezise ngamanzi alesiphakaninginingi njalo kungathengiswa ezidliwayo phakathi kohambo. Abaningi bamabhasi abahamba phakathi kweBotswana leZimbabwe bathi bakhangele ukusungula ihambo ekupheleni kwayonale iviki. Ngakugcine leZimbabwe abezempilakahle labo bathi izihambi kumele zibe nesithupha esitshengisa ukuthi umuntu uhloliwe wathola lengelagciwane le-corona kodwa singabi sidala okudlula amalanga amabili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomeni Mabheza uthi abadlali bakhe kumele bakhuphule izinga lokudlala lapho abazadibana khona leqembu laseMozambique eleCosta del Sol kuhlandla lesibili lomdlalo owe-preliminary round yomncintiswano we-CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium ngomgqibelo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lesi Platinum linqobile iCosta del Sol nge-2-1 uhlandlela kuqala elo mdlalo ngomgqibelo odlulileyo kodwa uMabheza uthi abadlali bakhe bebethathelwa kalula ibhola kulowo mdlalo.
Kunesikhathi lapho ebesiphonga ulahla khona ibhola mhlawumbe ibangela ukuthi abadlali laba bahlala kakhulu bengadlali ibhola. Ngalokho-ke kumele sibaphe ibhola belidlale ngoba ukugijima bebegijima njalo baqinile. Singenza njalo sizalungisa sidlale ngcono emdlalweni obuyayo.
UMabheza ugade ibhasisi hamba njengoba iqembu le-FC Platinum liqale amalungiselelo okuphatheka umkhankaso we-CAF Champions League lomqeqeshi u-Enricus Peter de Jong yena olahlekelwe umsebenzi ngoba engela amaphepha adingakala ukuba aqeqeshe kuleli zinga. Abahlehlele iqembu le-FC Platinum eMozambique nguRalph Kaundira kanye lo-Elias Magura njalo ukuhlohla kabili lidlala lingekho ngekhaya kulibeke esimeni esihle sokuba lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngoba iqembu le-Costa del Sol kuyabe kumele linqobe ngamagoli amabili ukuze kube yilo elidlulela phambili. Iqembu elizanqoba ngomgqibelo lizadibana nelizanqoba phakathi kweqembu le-Platinum United de la Senegeria kanye le-Simba Stars yase-Tanzania kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Onompimpi abazaphatha umdlalo ngomgqibelo phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Costa del Sol ngabavela elizweni lase-Zambia abathi uKasokota Kafuli Terry okunguye oyabetshaya impembe. Emaceleni kuyake kulo Romeo Kasengele kanye lo-Chiwo Kapengwa Sinyangwe usithi unompembe wesine ngujani Sikazwe usikomishi umdlalo u-Inacio Manuel Candido odabuka elizweni lase-Angola. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday liviki silendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqokamoyo yena-ke osebenza ekobulawayo. Asizweni lapha ixoxalo umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Wanda.
UQuincy Gqoka uthe eqala nje ukucula umdumo wakhe wengoma zokholo wasuka wazithwala. Waba nomntwana kuyinto eyamnika umdlandla omkhulu wokusebenza ngamandla yena-ke udabuka komnyama ubambile enkayi.
Ngazalelwa enkayi, ngafunda eCheli Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001, ngaliphumisa ngo-2004. Hayi, idlalade layenza kuhle sibili la ngifaka lami ezingeni, lami ngazizwa ukuthi hayi ngumhlabeleli ngenxa kama-turn. Namhlanje uyadlala emoyeni, abantu bayithakazelela lelo dlalade.
Uya uyasebenza uMamoyo njalo uhlezi egcinezela umculo wakhe ukuze ajabulise abalandeli bakhe.
Ngilamadlalade amathathu. Elokuqala ngu-My Turn, elesibili ngu-Beauty of Salvation, elesithathu ngu-Grace Upon Grace. Sesemncane nganjayela ukulalela ubaba uDerek Nzimande, uTrombone Mpofu, uBrian Sibalo, yibo abantu abayenza ukuthi ngifune lami ukuthi ngicindezele owami umculo.
Kwakhe uthi wafikelwa umcabango wokucula ingoma zokholo wahle wamangazo.
Ngikholela ukuthi ngilobizo olokuthi ngishumayele ivangeli likaNkulunkulu likaJesu nxa ngithengisa umculo wami abantu bawuthenga bawuthakazelela. Mina olwami uhlupho nje ekade ngihlangana lalo uhlupho lokuswela imali lama resources okunjengama musical instruments. Abantu bayawuthakazelela umculo wami but ngenxa yokuthi angila ma videos babe bengakwazi ukuthi yini enhlabelayo.
Umnandi umculo wakho qoqoka. Lizibani kubalandeli ungakahambi.
Ngithanda ukubonga abalaleli ngosekelo lwabo kusukela ngiqala ukucindezela idlalade lami lokuqala. Kukhona okutsha okuzayo ngisanda ukuvela e-studio ukuyocindezela idlalade lami lesine. Umculo wami lingawuthola kuma-social platforms, lingahamba ku-YouTube lifike lidinge uQuincy Gqokamoyo kumbe uQuincy Moyo, lizawuthola umculo wami. Kunombolo ezithi 0775-817-657. Ngiyabonga.
Umculo othoba inhliziyo esuculelwa ngoQuincy Gqokamoyo obesilibazisa kuhlelo koza the Friday. Umdumo wengoma zokholo uNkulunkulu alibuze lonke njalo libe lempilaso lemnandi. Igama lami ngezwe Jesus Banda.
Ngehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kufika abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Ababili babo bengabakubulawayo, oyedwa engowe-Manicaland. Bentatha lezindaba zokhuthazwa kubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence. Kuhlelo Woza Friday liviki besilendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqokamoyo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.